Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi lamhlanje ngolwesithathu mhlaka 30 kuNhlangula 2021 igama Montungamile Nkomo nanzi ezihamba phambili.
I-lockdown iza kwenza impilo ibe nzima kakhulu, kanti ke lamabhizinisi amakhulu azalahlekelwa zimali kuwese kulahlekelwa abantu imisebenzi labakade besebenza.
Umongameli Mnangagwa useqinisekile iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus ngokuvimba ukuhamba umuntu esuka kwelinye idolobho esiya kwelinye. Kubhubhe abantu abalitshumi lambili i-12 nge-COVID-19 izolo, njalo kutholakale abedlula inkulungwane 1249 velo mkhuhlane lo.
Siyazi ukuthi kakhulu into engathi iyamehlisela isithunzi indaba yamagupdas.
Lwehlukanise abantu ngemibono udaba lokugwetshwa kuwake waba ngumongameli weleSouth Africa umnumzana Jacob Zuma. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lambili i-12 nge-COVID-19 izolo, njalo kutholakale abedlula inkulungwane 1249 velo mkhuhlane lo. Lokho kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu edlula isikhombisa 1761. Asebebanjelwa umkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezingamatshumi amane lasishiyangalombili 48,533. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane eziyisithupha 6,461. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilitshumi 9,982. Abahlatshwe eyakuqala bonke sebengu 770,709. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebengu 544,888. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane ngokufaka ilizwe kuzinga lesine ele-lockdown level 4. Phansi kwaleli zinga abantu abasavunyelwa ukusuka edolobheni thize besiya kwelinye, kanti njalo amabhizimusi asevunyelwa ukuvula ngo-8 o'clock ekuseni avale emini ngo-3:30. Ukuhamba-hamba kwabantu akusavunyelwa njalo kusukela ngo-6:30 ntambama kuze kuyetshaya u-6 o'clock ekuseni. Umnangagwa uthi njalo abazatholakala belezetifiketi zamanga eziveza ukuthi kabala coronavirus bazabotshwa bavalelwe. Wengeze wathi labo abavela emazweni alomkhakha womkhuhlane lo owe-Delta kanye lowe-Alpha kumele bangene kuma-quarantine centers bahlale okwensuku ezilitshumi ukuze kube lokuqiniseka ukuthi kabalawo lomkhuhlane. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor umnumzana Efihlela Ncube.
Kuso sonke isikhathi i-lockdown isiba khona yenza impilo ibe nzima kakhulu kubo somabhizinisi abancane, ama-small to medium enterprises, la abantu abaphila ko abaningi, ngokuba siyazi ukuthi ilizwe leli kalilayo imisebenzi. Ngakho-ke abantu baphila ngokuziphilisa ngokuthengisa emgwaqweni, ngokususa impahla ko linye idolobha kusiya kwelinye idolobha ngakho ke i-lockdown iza kwenza impilo ibe nzima kakhulu kanti ke lamabhizinisi amakhulu azalahlekelwa zimali kuwese kulahlekelwa abantu imisebenzi labakade besebenza i-lockdown ke kuyadingeka ukuthi ingaziyandiswa kakhulu kodwa kuzanywe ngayo yonke indlela ukuthi kusetshenziswa amanye amaqhinga akubalelwa khona ukuhlaba abantu ngendlela ebanzi kakhulu ukuba bavikeleke lokunye njalo okungasiza ngakho ke siyakhuthaza ukuthi uhulumende angaphili ngama lockdown kuphela kodwa asebenze ukwazisa abantu lokuvikeleka okunye okuthile okungasiza abantu kuze singahlali ngaphansi kwe lockdown ezadiliza economy didiza impilo zabantu zibe nzima kakhulu
uhlelo lokuhlatshwa kwabantu lona ungathini ngalo ngoba sizwa abanengi bekhala ikakhulu emaphandleni besithi kabaziboni inhlelo zokuhlatshwa kwabantu kanti bafuna ukuhlatshwa ukuze bevikeleke kulo lubhubhane
Abantu kuqakathekile ukuthi bayehlatshwa ayikho enye indlela abantu kabahambe bayehlatshwa uhulumende kumele akhuthaze abantu ukuthi bayehlatshwa uhulumende kumele abone ukuthi yonke imithi edingakala wonke ama vaccine akhona eduzani labantu njalo ukuthi kakubi lama line lights siwabona inkalakatha zama line abantu behamba baphenduke bengahlatshwanga ngakho ke sikhuthaza abantu ukuthi bayehlatshwa ngobunengi sibuye sikhuthaze ukuthi uhulumende abone ukuthi imithi leyo yokuhlaba ikhona abantu abalayini bazibadinwe bazibaphenduke bengahlatshwanga ukuthi wonke umuntu osukume siyahlatshwa ufika athola ukuhlatshwa avikeleke ngendlela efaneleyo hayi lokho esikubonayo ngakho ke kuqakathekile ukuthi ama vaccine abe khona abantu bayehlatshwa ngobunengi ngokuba kayikho enye indlela esingavikela ngayo ngaphandle kokuthi senze njengomhlaba wonke lathi siyehlatshwa
Umnumzana Fidlela Ncube ngoinhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor Lwehlukanise umphakathi udaba lokugwetshwa kwake waba ngumongameli weSouth Africa umnumzana Jacob Zuma ukuthi apike okomnyaka olenyanga ezintathu ngemva kokufunyanwa yinkantolo yeConstitutional Court elomlando wokweyisa linkundla uZuma uphiwe insuku ezinhlanu izolo ukuthi azinikele emapholiseni ukuze avalelwe aqale isigwebo sakhe lanxa abanye besithi uZuma uyahlukuluzwa ngezombusazwe abanye bathi lokhu kuveza ukusebenza kuhle komthetho ungakhethi ukuthi umuntu ungubani Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kweSouth Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi
Nxa mina ngizikhangelela lolu daba ngibona ngathi lude futhi lucomplicated ukudlula nje isinqumo leso sithathwe yiConstitutional Court uma ungalalela iminority judgment iyakuveza lokhu ukuthi iConstitutional Court ifakwe esimeni esinzima kakhulu kade sekumele ithathe isinqumo esibukhali futhi esigwebayo kodwa ke umuntu uyakazibuzeke ukuthi xa kwenzekile ukuthi yona iConstitutional Court igeje ugaja ilukhuthe laphana ingaphumi lomphumela oyiwo ngubani oyincedisayo ukuthi ithathe isinqumo mhlawumbe esinamalungelo esizalwane seSouth Africa uwo ngoba even ne-minority judgment iyakutsho ukuthi uphuciwe amanye amalungelo ilungelo le-trial futhi ke ma kuthiwa akanayo ithuba lokukhalaza ngalesi sinqumo kuthiwe asikhontestwa kuba nzima kakhulu ukuthi uzophephelaphi kodwa ke izinqumo zenkantolo kumele zihlonishwe
Kulabasekeli bakaZuma abathi kungangcono kuchitheke izitshebo kufe bona nxa kubulawa umuntu kulokuthi ubaba uZuma aye ejele osokwenze abanye besabela ukuthi mhlawumbe kungaqhamuka udlakela ulubona njani lolo daba?
Ithuba lodlakela lona likhona kodwa besifisa ukungathi kungabi lodlakela njengabantu lathi sibhacela apha ngoba ma izwe leli lingaba lodlakela lathi sisaphephela nje kanje yasazi ukuthi sophephela phi kodwa ke ngendlela inkulumo ebekwe umntanakhe uZuma uEdward Zuma uyasho impela ukuthi uzimisele yena ukuthi abeke impilo yakhe impela angafa nokufa evikele ukuthi ubaba wakhe angayi ejele ngoba ubona kuyikuthi uqothiwe kuloko bayakuletha abantu ukuthi yena uthi yena hayi uzaya ekhomishini kodwa ayitshintshwe kumayiphatha ngesikhathi yena ethula ubufakazi so hey kunokufisa ebantwini ukuthi ngabe le nto iyaxazululwa kungabi ukuthi kuyadaleka iziphithiphithi nje ezweni ngodaba nje olungalungise
Umnumzana Bongani Mkhwanazi isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa sixoxe njalo lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane umnumzana Difa Dube
nxa ngisithi nje ngilubamba nje kancane babunkomo udaba likaZuma look complicated esimeni sokuthi siyazi ukuthi izinto eziningi noma izinto eziningi abakubalelwa nalokho esingakubala sithi kakhulu into engathi iyamehlisela isithunzi indaba yamagupdas abathi khona ilapha abe lesandle sikhulu kakhulu ekwenzeni izinto ezimbi elizweni kodwa ke nxa sithi ngale muva ifamily yamagupdas babunkomo ayizange yabe ifamily eyaqala ukwaziwa nguZuma ifamily yamagupdas kwabe ifamily eyaqala esaqala ukuyibona uMandela esaphila bemile lamagupdas uThabo Mbeki khona emile lamagupdas kwazobuya wakwaphatha muva kaThabo Mbeki kungakaze kufike uZuma la esambona bemile lamagupdas akekho ophezulu eSouth Africa ongazange wafika kumagupdas
Kungaba kulesandla sezombusazwe yini lapha kumbe ikuqhutshwa nje komthetho ngendlela efanele.
Isandla sezombusazwe esikhona babunkomo ngoba nxa sithi siyakhangela uZuma nxa ngibuyele emuva kancane. Esikhona isikhathi lapho kwakwathiwa uZuma wayasayina ama-arms deal ngendlela eyayingafanelanga. Umbuzo obususithi kanti uZuma wayezasayina njani ama-arms deal babunkomo yena kuwukuthi ngaleso sikhathi wayengekho ngisho lakwi-executive. Ipolitiki abazama ukuthi bayilethe. Labana ngendlela abahlukumeza ngakhona uZuma abananzelela ukuthi uZuma zinenge izinto njalo azaziyo osekungenzeka kathezi ukuthi nxa beqhubekela phambili bemzuzu ubuhlungu kanje bakhona abanye abantu esibaziyo mhlophe ufana labantu ababandakanyeka ekubulaweni kaChris Hani abangabanye bakhona abasesekhona lakathezi abasaphethe umbuso weSouth Africa into le nxa bengayifakela izibuko kakhulu izahlikiza ibandla leANC izahlikiza abanye abantu ababeke ukuthi bezazijela ukuthi bona bangcono bazagcina nxa ukuthi umthetho uyalandelwa ngendlela eqondileyo abanye bazazijela kule bipathe jele bona bezama ukuthi bethi bafaka uZuma kanti sebezivulele umsebenzi wamanzi
umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane njalo uhlaziya ezombusaswe Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni eAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi uhulumende kumele abhatalele abantwana bonke abenza izifundo ze-O-Level le-A-Level imali yemihloliso lonyaka njengoba esithi ule mali eyasala kuluhlu lwendleko zakhe zanyakenye. Lenhlanganiso ithi nxa kungenzakalanga lokhu abafundi abanengi baza kwehluleka ukuloba imihloliso ngoba abazali kabalayo imali yama-exam fees. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli salenhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo.
Sina njengathuzi sithi uhulumende akabhadalele abantwana abazabhala imihloliso grade 7 A-level le-O-level ama-examination fees kuzinsethu. Lokhu sikutsho ngoba sizama ukukhangela ukuthi kathesi ayizakhamizi abazali sikuqela lathi ababalisi balutshwana abazayenelisa ukubhadala imali efunakalayo. Asikhangela ama-deadline kuimali kubo-O-level deadline khona peduzane 9 kusiyafika ku-30 July. So, uhulumende ku-Constitution ye Zimbabwe, Section 75, ukhuluma imfundo yamahhala. Sikhangela Second Republic umnanga kwala abafika bavuma ukuthi imfundo yamara yabafuna ukuyinikeza abantwana bonke ukuthiwa ngesilungu i-basic education.
Kungani lingathanga ahle abhadale lama school fees wona ngokwawo?
Lesi isiqalo esiqalela kizo sivele sesike saba lawo umkhankaso wokuthi uhulumende kagcwalise izifiso zika section 75 ezemfundo yamahhala.
Umnumzana Themba kuye moyo ngohlanganiso yababalisi bemaphandleni yamaAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Uhulumende we-Eswatini eyayisaziwa ngokuthi iSwaziland usevimbe ukuhamba-hamba kwabantu ebusuku kusukela ngehola lesithupha ntambama kusiya kwelesihlanu ekuseni ngesikhathi ukutshengisela kulokhe kuqhubeka kulelo lizwe uzulu ekala ngombuso wenkosi uMswati njalo esithi wephula amalungelo. Osaphethe isikhundla senhloko kahulumende walelo lizwe umnumzana Themba Masuku uthi bathethe leli nyathelo ngoba kulabantu asebesephula umthetho kulokhu kutshengisela ngokudiliza impahla yabanikazi. Uyilandule njalo impiko yokuthi uMswati usebalekile elizweni. Abalwela amalungelo oluntu bathi amapholisa lamasotsha ayabahlukuluza nxa betshengisela. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sebandla le-EFF eSwatini umnumzana Vuyani Dlamini.
Abantu bathi sebakhathele inkosi ngoba indlela abaphatheke ngayo bagcinazekile. One, baphuce amalungelo abo ingaze ukuthi funa ukukhuluma ngasomething either uyabulawa noma uyaboshwa nje usebenza ne-system yayo.
Kuyini okubangele lokho? Kungani abantu beqalisa kathesi ukusola?
Besona kungena iminyaka yonke sekuthi mhlawumbe i-generation eseyikhona manje ifithe inapho now the generation yethu ithi manje noma siyafa noma siyaphila but sifuna nokusifuna asisayemuvu sesikhathele le generation ekhona imfundo yakhona iphansi emayunivesithi abantu abahloni scholarship i-scholarship sinikezwa labo abaney'tobo ekhosini imisebenzi abanye bagraduatile sebafuna imisebenzi ngenzenza ukuthi bafuna ukuthi abahambe bayemini izinto zabo nalawo mahlegezi abo abaphume nawo basithi ngemindeni abahambe baye emasimini bayelula.
Umnumzana Vuyani Dlamini ngowebandla eliphikisayo ele-EFF eSwatini. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba leKroniko lithi Midland State University sivaliwe ngemva kokutholakala kwabafundi abangamatshumi amahlanu 50 belomkhuhlane we-COVID-19. Iphephandaba leHerald lona livika ukuba uhulumente uthi izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ezizabanjwa ngomkhuhlane we-COVID-19 zingahlabanga ijekiseni kusukela mhlaka 14 ngenyanga ezayo azisoze zihlawulwe imali ezitholayo okwamanje ekhangelane lengozi yalomkhuhlane. Soku isikhathi sembiko yenu.
Ngibingelele mtingelele ku Studio 7 okhulumayo uTolani Ncube esigabeni sakoMalaba. Ngikhuluma ngila eGoli eThembisa. Nginombuzo njalo nginesimanga ngendaba kaMnangagwa lapho mangabe ethi khona usezonikeza isinqaphezelo abantu ababengaphansi kweviyo lokuba ekubeninti njengama comrade mjipa kanjalo. So into ekhona thina kuyasimangaza sadlula kukho lokho sasebasiza obhuti kanjalo ngendlela eziningi sibatshela ukuthi lapha kanje kanje njengoba silana egoli kuyenziwa kanjani. Omunye umbuzo wami futhi enginawo ngokuthi umnankakwa uyithatha phi imali yokuthi abhadale laba bantu ehlulwa ukuthi abhadale abantu abayizintandane abafa bebulawe nabazali ba ngenxa yakhe ngesikhathi seguguraone. Nami nginje ngingomunye wabo engalimala isikhathi sisuka eSt Joseph asiyembembezwayo iphuma la yagoka khona kwashona abantwana besikolo kabawu 6 nami ngangiphakathi. Le nto isahlukumeza namanje masibona uhulumende elokhu edlalisa izimali engasinikezi imali yesinxephezelo ukuthi nathi sikhona ukudlondlobala ngoba inhliziyo zathu zibuhlungu. Abafowethu babulawa kabuhlungu thina-ke salwa impikabili. Kukhona le esayilwayo yokuqala sikhulula iZimbabwe ka-1980 sasingama-comrade ke thina sisiza ubhuti. So kubuya-ke lenye futhi le eGuguraone la khona esabulwa khona. So siyazicela lezo zincaphezelo ukuthi nathi siyayifuna le mali ukuthi nathi sizame ukulungisa la kona khona khona. Ngiyabonga.
Thina lapha isikhuna sihlutshwa amazwi uphila amazwi akhona isiwakha khona akhathana kakhulu. Siyahambile umanga ukuthi ukhuluma indinga yokuzama sibili ukuthi asifakele izibhorane eduze kuye namazwi eduze ngoba siyahambile umanga sibili amazwi akhona akhathana. Ukhuluma yimathi nisethukuthi kugugu.
Siyabonga abantu bakithi abe-Studio 7 okukhulumayo uMaphosa waseplantiki kwamakhulela. So laphana ngiyakhuluma ize izolo badamshaya ngikhulume ngesikhathi esirongo ngathi kungena ngasikhathi bani kufunwe ngasikhathi bani. Lami ngomunye nje owasezivaga okhalayo laze ngalwi impi lami ngisekhaya ngokwenzisekhaya lami nginikela mpela ngento eziningi kakhulu kumasotsha enhlabathi ayesilwa eleli lizwe engaphansi kababa uqabo konkomo. Nama ngihambeka nje iminyaka mpela sengikhulile kodwa ngikhula izinza zengifela mishiye kunjeyalo. Inkulumo siyazizwa mpela zinhle kakhulu bakithi lokuthi abantu bengathukani ekhulume straight. Manje laphana ekuthukaneni ungagcina la uzothukana ngendlela okuyikho ngoba uzakhuluma 50 years ngalanto movement eyenzakalayo. Kahloniphaneni bakhitha izinto ziyenziwe ngendlela engiyo kwampani ezweni lezibakwa ngoba izwi lethu lelavela kujiki nalethu sonke imali lingakhanyi liyilizwe labantu abayi-1 kanjani ngokwenza khonoko kugcine sesikhipha amagama ngemiphimbo emibi singasakwazi ukuthi singakhuluma sithini singasavekezeli. So bakithi hayibo hayibo izimali ziyabuya mpela ezweni aziphiwa abantu sifana nini kungadla abanye kusala abanye. Angaphawuli kakhulu ngizaphawula kodwa into ekade ngiyithanda kakhulu kwazi ukuthi lami ngithanda ukwazi ukungena ngasikhathi bani lapho kwistudio lezi ngikhone lami ukungena uma ngathola nje one ongitshelayo ngabonga. Amen.
Linjani linjani kustudio 7 lo okhulumayo ngubhono welinyoni ophume rupani ngithanda ukukhulumisa ubaba ubig boy nyoni usasakhile ngale ngikhulumise robamncane usathobani laphana ku 17 emakalane yerupani kwapane dandani.
Sanibonani sanibonani malibonga Studio 7 ninjani siyaphila thina. Ye besicela i-MDC izame ukuthi ulungise igama kusese-eli ngoba isikhathi sihambile. Besicela i-MDC ilungise igama kusese-eli abantu bekwazi ukulibamba bekwazi ukulijwayela and siyacela ngemthwakazi siyacela ukuthi if abana kuyenzeka behlangane nemthwakazi abantu bevotela omaphathi yamaphathi masibhekile yangase sisize ngokuhlala nisempumalanga ngokuzalwa ngiserupani. Ngiyabonga abantu benkosi ngiyabonga. Siyacela MDC sukumanini madoda lungisanini ngelani lokhu elicabana mafowethu lungisanini madoda.
Angibonani Studio 7 ngibingelela lonke amagumbi amane omhlaba ithini njani. Siyajabula mase sizwa ezi news esizithandayo ezikhuluma iqiniso lonke sengathi ingaqhubeka le phambili isinika lezo news. Ngiyabonga.
bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele Tanzania selize lethula amanani abantu ababanjwa iCOVID-19 okwakuqala sokwedlule umnyaka. Ngokubika kwentathelizindaba yeVoice of America uCharles Kombe, iAssociated Press yona ithi ele Congo selimise yonke imbuthano kulandela ukudubuka kwamabhomba amabili edolobheni leBeni. Singene kudaba lweMelika. Sokuqhamuke ukuchisa okumangalisayo eMelika laseCanada okubangelwa yikuguquka komkhathi. Inhlanganiso yabezindaba AFP ibika ukuba kubhubhe abantu abedlula amashumi amathathu eCanada izolo 34 ngenxa yalesi sikhudumezi. Abezempilakahle eMelika bona bathi abantu abahlala endaweni ezifana le-Oregon le-Washington State labo balakho ukulahlekelwa impilo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas umnumzana Gary Twala Jackson.
Ake ngiqale ngokuthi mnumzana zibili usizi esibona kusenzakala lapha-ke imvelo isisilethela isikhudumeze ngathi ukuchisa okuphezulu ngempela osokuthatha khona imiphefumulo yabantu, njengoba sibona imbiko ukuthi abantu kukhona sebesuke basweleka kuzwekazi laseCanada. Ukanti lakhona ngapha kwele Amerika noma kungakachazwa kungakakhulunywa kangako ikhungakhunga lithi kukhona mpela labo asebesuke balahlekelwa imiphefumulo. Kanti ke izibhedlela lazo ziyakhala kakhulu sesuka zigcwale abantu begijima bezofika lapha kuma emergency room ngenxa yokuchisa lokhu okukhona. Kanti ke ngapha emhlulweni engikuwo North Texas isikhudumezi besingakabi khona kangako. Yebo kuyachisa kodwa hayi lo moya ochisa kakhulu okwezinye indawo zezwekazi le-America kawukafiki ngapha.
Ngokubona kwakho ungathi njengabantu sithatha amanyathelo aqinileyo yini awokwehlisa ukuguquka komkhathi okuyikho okubangela ukuchisa lokho?
Ngokubona kwami msakazi ngithi cha, ngibona ngathi imizamo eyenziwa ukuthi yesizame ukuthi sibe necontrol ye-climate kasenze umsebenzi omuhle kakhulu. Kungananzelela nje indlela abantu abaphila ngayo, ngibona ngathi kulobuchapha obuthize okwesibenza ezindlini. Ungakhangela nje amaplastiki alahlelwa ngaphandle kumbe esiwasebenzisa kuyela sidingo sokuthi siwasebenzise. Kungananzelele nje indawo eziningi zokudlela ephecelezi ama-restaurant, iningi labo kusetshenziswa ama-plastic papers, ama-plastic cups. Abehluleka futhi ukuthi laba abakhangela ngeze environmental management kumbe ngithi thina nje khona sesikhona kuma-restaurant ezindle asithathe siwalahle ngendlela efaneleyo. Ngakho ngibona ngathi kumsebenzi ngokuthi siyehlise ukuchisa lokhu sesikubona umhlaba usiba khona kasenze umsebenzi omuhle kakhulu. Ngabe siyanza ngcono kula lapho ukuze singaboni amawezi okuchisa njengalawo ayenzakalayo.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lambili 12 nge-COVID-19 eZimbabwe isolo, njalo kutholakale abedlula inkulungwane 1249 belo mkhuhlane lo. Umnangagwa useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus ngokuvimba ukuhamba umuntu esuka kwelinye idolobho esiya kwelinye. lwehlukanise abantu ngemibono udaba lokugwetshwa kwake waba ngumongameli weSouth Africa uMnumzana Jacob Zuma ukuthi apike okomnyaka olenyanga ezintathu. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi, uNtungameli Nkomo.